Soko izika disenda bago VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 3 kuMpandula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
njengokhansela osephenduke kwi-second term, ikuthi kulezinto engangizikhangelela ukuthi ngizenze ngesithemu yami yakuqala, ngabona i-council uku-operator kwayo akufanananga lalokhu esicabanga singakangeni ku-council.
Abanqobe kukhetho lokudinga amakhansila edolobheni leHarare bafungiswe ukuqala umsebenzi namhlanje, bahle bakhetha umeya lomsekeli wakhe.
We are saying everybody in our view should be friendly.
eLeZimbabwe seliyilizwe elitsha, njalo kufanele eningi likunanzelele lokhu. eLeZimbabwe lizaqhubeka lisebenza lamazwe akungabangani balo, kanye lalabo asebetshengise ukuzimisela, labo abangafuniyo ukusebenza lathi akulandaba lapho.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usencome eleChina ngokusebenzelana lamazwe akuzwekazi le-Afrika agoqela eleZimbabwe. Uadziso selungisiswe kakutsha, wafakwa imitshina yangalezi nsuku, unikezwe ukuzithatha amandla zesibhedlela sempilo Central Hospital koBulawayo ngabeDumi International Foundation. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abanqobe kukhetho lokudinga amakhansila edolobheni leHarare bafungiswe ukuqala umsebenzi namhlanje, bahle bakhetha umeya lomsekeli wakhe. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amakhansila angamathumi amane lasithupha afungiswe ukuqala umsebenzi ngosaphethe isikhundla sokuba ngumabhalane omkhulu wekhansili, u-acting town clerk umnumzana uSashi Sango. Abafundisa ukuqala umsebenzi bathe beqeda ukwenza lokho, bahle bakhetha umeya omutsha umnumzana Herbert Gomba osekelwa ngumnumzana Enoki Mupamaonde. Bobabili ngabomanyana wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance, njalo phakathi kwamakhansila afundise namhlanje ngabomanyano kulo yedwa owe-ZANU-PF kuphela, umnumzana Martin Matinyanya onqobe kukhetho lokudinga omela umuzi weMbare. Ekhuluma emkhosini wokufungiswa kwamakhansilala owenzelwe esigodlweni sekhansili seHarare Townhouse, umeya Herbert Gomba uthe kathesi sokumele ukhansili adinge indlela zokutholela imali ukuze enelise ukuqhuba imisebenzi yokuthuthukisa idolobho leli.
Ladies and gentlemen, the city has got to come up with a transformational agenda in order for France to arrest the problems being faced by the city.
Idolobho kufanele libuye lohlelo lokuguqula indlela ukansili asebenza ngayo ukuze liqede udubo elikhangelane lalo.
Umeya Gomba uphinde wacela uhulumeni weZANU-PF ukuthi agcwalise izithembiso azenzayo ukuthuthukisa inotho yelizwe ukuze umsebenzi wekhansili lawo ube lula. Lokhu kugcizelelwe ngamakhansili akade ekhona emkhosini lo athe sokufanele kusetshenzwe elizweni kusiya phambili, hashi ukuchitha isikhathi kuphikiswana ngendaba ezingelani lokuthuthukisa impilo zabantu. Ukansila Gilbert Thamsanqa Hadebe uthe ungasebenzelani kuhle kwamabandla eZANU-PF nabe-MDC kwenza ukuqhutshwa kwenhlelo zekhansili kube nzima.
Njengokhansela osephenduke kwi-second term, ikuthi kulezinto engangizikhangelela ukuthi ngizenze ngesithemu yami yakuqala, ngabona i-council uku-operator kwayo akufanananga lalokhu esicabanga singakangeni ku-council. Uzabona ukuthi kulenhlupho lama-obstacles alapha lalaphaya, amanye ngepolitiki ngoba uminista kayisiwo bethu, plus siyabe sibenza lama-officials amanye angikhona asuka kuZANU-PF, iphathi yabe yi-ruling party ngaleso sikhathi.
Ukansila Martin Matinyanya onguye oyedwa ongene ukansila engowe-ZANU-PF uthe akasoze ethusele ukuba nguye yedwa omele ibandla lakhe phakathi kwamakansila angamashumi amathathu lanhlanu waye-MDC Alliance. uphinde wathi ulethemba lokuthi uzasebenza kuhle lamanye amakhansila njengoba ukuba kudayele ikhansili kungatsho ukuthi umele ibandla lakho kuphela kodwa kutsho ukuthi usebenzele wonke umuntu osesigabeni.
When we are at the meeting, we are now looking forward for safety.
Nxa sisenza imihlangano kakhansili siyabe sikhangelane lenhlelo zokuthuthukisa idolobho lethu. Ngakho abasoze bangilimazele ukuthi ngiyenza umsebenzi kakhansili. Siyabe sibantu banye. Sekungokwesibili ngikhethiwe ukuba ngukhansila. Ngakho ke nxa sisemhlanganweni sizasebenza sonke kungela dubo.
Ukansil Jenford Ngaziure ukhalaze ngodaba lokupha ugatsha lukahulumende olwezinara amandla okuthatha imali kubatshayeli bezimota eqondane lokulungiswa kwemigwaqo, kodwa lokhu ngumlando obusiphiwa ikansili ukuthi ilungise imigwaqo yona ingasiyo ephatha leyo mali.
We need to shift from the previous dealing way that we used to blame central government
njengekhansili kumele sitshiyane lokukhala ngohulumende ngoba ngile themba lokuthi siyenelisa ukuthuthukisa idolobho sikundawo esivela kizo okuthiyene lohulumende okhatshana okhokhelwa yiZANU PF.
Ukhansili weHarare ubika ethole incwadi lwemali engangezigidi phose ezingamakhulu amabili 180 million lokulungisa impompi zamanzi edolobheni leHarare. Lokhu kuza kuba ngumsebenzi wokuqala ozaphathwa yinkokheli yekhansili entsha, ngakho uZulu ukhangelele ukuthi leyo mali izasetshenziswa njani ngesikhathi umkhuba wenkohlakalo ubhahile elizweni. Ngimele isitudio 7 seHarare, New Gibson Pepe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usenqome ele China ngokusebenzelana lamazwe abuzwekazi le-Africa agoqela ele Zimbabwe ngendlela yokuwathuthukisa, njalo uthi kufanele amazwe omhlaba alandele lesi sibonelo. Umongameli Mnangagwa utshele umsakazo we-China Global Television Network eBeijing kwele China lamhla emhlanganweni osaqhubeka kulelo lizwe owe-7th Forum on China-Africa Cooperation Summit ukuthi ele Zimbabwe lizaqhubeka lisebenza lamazwe azimiseleyo njengele China, njalo alisoze lizihluphe ngalawo angafuni ubudlelwano lelizwe lakhe. Umhlangano lo uvulwe ngokusemthethweni namhla ngumongameli we-China uMnumzana Xi Jinping, yena onguye onxuse inkokheli zamazwe akuzwekazi le-Afrika kulumbuthano. Asizweni amazwi kamongameli Mnangagwa ngokugcweleyo.
We are saying everybody in our view should be friendly.
Ele Zimbabwe seli ilizwe elitsha, njalo kufanele eningi likunanzelele lokhu. Ele Zimbabwe lizaqhubeka lisebenza lamazwe akungabangani balo kanye lalabo asebetshengise ukuzimisela. Labo abangafuniyo ukusebenza lathi asilandaba labo. Sizaqhubeka sisebenza labasimekelayo. Izwekazi le-Afrika lizadlala indima enkulu kuntuthuko esiyikhangeleleyo.
The vision that is coming up where Africa as a continent is going to play a big role.
Lo ngumongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma le msakazo oChina ukuhlaziya ukuthi ele Zimbabwe lingathola ubudlelwano bani kwele China. Sixoxe loMnumzana Vulisani Ncube, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Kumele sikuvume ukuthi isummit leyo khona ibizwe yiChina, injalo ilama wonke awe Africa. Okutshengisa ukuthi nxa iChina ikhangele i-Afrika kayiqumaqumi ibe ngamazwanyanya namancane, ibona ilizwe elilodwa, njalo yona ibisikhangela ukuthi iChina provides a market. So kimi umhlangano weChina ngumhlangano oqakathekileyo kakhulu. Ye awusoze ukuthi kusasa bathi abephenduka babuye bethwele amasaka imali, hayi. And China kayenzi njengamanye amazwe enjengabo Britain labo America ukuthi lapha ukuthi ifake imali yayo kumele kube nama-conditions ama-human rights, ama-conditions lawa. Ubudlelwano leChina buqakathekile kakhulu.
Sizwile njalo umongameli weChina esithi ule mali ayibeke eceleni engange 60 billion njalo uzayabela amazwe awona la kuzwekazele Africa kweminyaka emithathu elandelayo. Ele Zimbabwe lona lithemba ukuthi lingathola i 2 billion.
iChina ikhangelele okuningi eAfrica ngoba kulapho okutholakala khona wonke ama raw materials afuneka ukuthi indasu ye China iphile konke ukukhulumile yomina angilaso isizathu songani ngathi ayiqinisanga iChina uyinazelele yiyo eyakhe isigodlo esikhulu se-AU usiya phambili enyakeni lemithathu kungaba khona inguquko ethile nxa imali engange-2 billion ingangena eZimbabwe singakhohlwa belokuthi ivele ibhajethi yeZimbabwe sikunamhlanje iyi-4 billion okusho ukuthi leyo mali iyabe ivele eChina iyabe ifake imali e-half the budget yeZimbabwe endile
kodwa abanye bathi ele-China landise ukuzinothisa lona
angikwalo khonokho kokuqala ngoba lokhu nxa uke walalela inkulumo eyenziwe ngumongameli we-South Africa lamuhla evala kahle kahle inombolo zobudlelwane phakathi kokuthengiselana kwe-China le-Africa unanzeleleke into yodwa ukuthi i-Africa yona nxa ithengisa e-China ithengisa lokhu kungathiwa ngama-raw materials kodwa i-China nxa isithengisa e-Africa ithengisa ama-finished products i-raw material kayilamali kodwa kuqakathekileyo ukuthi thina nxa ithena izinothisa that is just notice
lo ngumnumzana Bulisani Ncube ingcwethi ecobongula izomnotho welizwe sixoxelaye ekobulawayo
yebo umsakazo omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo we-studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa zindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku-15460 kHz ku-shortwave lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngokukhathi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 pm kusiya ku-5 pm lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318 ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOAWL
izikolo ziyavulwa kusasa ngesikhathi iningi likhala ngokungami kuhle komnotho welizwe okuningi ngalolu daba sikuzweni kubathabile Masuhu
bekuyiziphithiphithi endaweni eziningi zelizwe abazali belungiselela abantwababo ukuqala izifundo kusasa abafunda behlala ezikolweni ema-boarding schools amabhasi abeduma ndawana yonke bephelekezela ukuyabagadisa lempahla abayazisebenzisa okwe-term yonke unkosikazi Geli Gandawa uthi ukubhadala ezikolo kuyahlupha ngoba abanye bafuna imali ibhadalwe ingxenye yakhona njalo intengo yamayunifomu ikhuphukile
okwesikolo ayiso silungiselele okunye ama-fees bathi bafuna ama-half down so ukuthi sithole i-cash emabhenki kuyahlupha so kuyamele sivuke kusasa siyatransfera be amanye ama-ecocash bayavuma kusiya nesikolo but babe sebefuna ilokhuzeni liyana ibhila kuthwana inamba liyana ukuthi bayithole then umntwana usekwanisa ukuthi ayingena esikolo okwama-infomu ama-infomu akhwelile this term so sizathi bahambe lawona lawo amadala sizathi sesithenga ngokuya phakathi kwe-term khathesi saya singezisenelisa konke sikwanisa sizathi dobhe amagrosari amanye then the fees yokuthi benelise ukuthi bayangena eklasini
omunye wabazali unkosikazi nomagugu Mhlanga uthi ithemu iyafanana amatitshala kufanele afundise abantwana ngoba isikhathi asiguqukanga
so kuyafanana ithemu iyafanana whether short or long umntwana must understand ama-principles and carry on because ngazibe long ngathi what does it change ngazibe short what does it change ama-teachers must have purpose and focus they are there to teach
Untombazana osafundayo uThoko Ncube uthi baphumule kakhulu ngekhefu njalo bakhangelele ukwenza kuhle kulithemu ezayo.
Sasiphumula from ukubala and all and then khathesi sesibhile izikolo ya besi well rested we had time ukuthi siphumule and this term we expect it that is past because we had time.
UBrian Moyo olova imihloliso ka-Form 4 uthi leli khefu ube lesikhathi sokudlala lokuphumula njalo ukhangelele ukuthi uzaphumelela nxa sesiyabhala imihloliso ekupheleni komnyaka. Abazali abaningi bakhalaza ngokukhuphuka kwentengo yokudla lamayunifomu okubadalela ubunzima ekuvulweni kwaleyi themu. Abantwana abaningi baveze ukuthi bayikhangelele kakhulu lithemu njalo sebevele belindele ukuthi zivule izikolo ngemva kokuphangisiswa ukuvala ethemini lesibili elaqunywa baya kukhefu masinya ngenxa yokhetho oluqhutshwe ngenyanga kaNtulikazi. Abafunda emabhoding bayabuyela lamhla phambi kokuvulwa kwezikolo kusasa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamuhla sikhangela ukufungiswa kwamakhansila ukuqalisa umsebenzi eHarare lakobulawayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende yakweleBhilithani unkosikazi Theresa May uthembise ukusekela imisebenzi yokuthengiselana lamazwe akuzwekazi le-Afrika ngamabhiliyoni edlula amahlanu amadola i-5 billion. Lokho ukutsho ekwethekeleleni kwakhe kwele-South Africa ngeviki edluleyo. Wathembisa njalo ukuthi ilizwe lakhe lifuna ukwedlula eleMelika ngokuqinisa ukusebenzelana namazwe ase-Afrika. Elemelika lona namhlanje belinanza ilanga lezisebenzi ele-Labor Day. Leli lilanga elabekwa ngeminyaka yabo-1880s ngokunanzelela ukuthi izisebenzi zazisebenza kwamahola alithumi lambili ngelanga zithola iholo eliphansi kakhulu. Okwensuku eziyithupha ngeviki ziphumula ilanga elilodwa kuphela. Inhlanganiso yeDumi International Foundation eyabunjwa isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithani inikeze uWard 6 oselungiswe wafakwa imitshina yalezinsuku ukuze phatha amandla zesibhedlela sempilo Central Hospital logatsha lwezempilakahle. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Tap Mpilo Ward 6 renovated Ndlovu text. Bekungabizwa ozwayo lamhlanje esibhedlela sempilo Central Hospital kobulawayo ngesikhathi umqondisi weDumi International Foundation umnumzana Dumisani Moyo enikeza uWard 6 kuziphatha amandla zesibhedlela logatsha lwezempila kahle. Umoyo ucele abesibhedlela ukuba baphathe kahle imitshina lakho konke okuhle okulungiswe kuWard 6 ethi isibhedlela singahlawulisi uZulu imali enenyi ngale indawo njalo ukhangelele ukwenza okufanayo eUnited Bulawayo Hospital kanye neStonecroft Infectious Diseases Hospital.
Ya sicela ukuthi isibhedlela siphathe kuhle kakhulu izinto lezi esibanikeze zona. Lokuthi kasinikezanga isibhedlela, sizinikezile thina njengabantu njengabahlali bakobulawayo. Besicela kakhulu 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 ukuthi isibhedlela lesi iwodi lana iphatheke kuhle njengoba liyibonile besizama ukumaintaina ama-international standards which I believe we met.
Omele umabhalane wogatsha lwezempilakahle uDokotela Gibson Mhlanga ubonge isipho esihle sokulungiswa kakutsha kwesibhedlela ethi kuyinto enhle.
Siyathaba kakhulu njengeministry. Impilo yesibhedlela sethu esikhangela abantu abaningi ngokuya kweminyaka, because isibhedlela esayakhwa ngo-1957 izinto eziningi besezifile. So siyabonga kakhulu ukuthi iDumi Enterprises ibuyile ukuthi izoncedisa balungisa into eziningi. Balungisa amashawa okugeza khona ama-patients, bafake ama-bathtubs, bafake impompi zamanzi, bapendile imiduli, bafaka namakhetheni.
Umgcini sihlalo webhodi yempilo Central Hospital unkosikazi Chelesile Moyo Ncube laye ubonge isipho lesi.
Silokubonga kakhulu ngesipho lesi esivela kuDumi. Siyathaba njengesibhedlela ngifisa ukuthi nga siyathola abanye bayithi abalomcabango njengokaDumi. Awuveli diaspora who can come azo impacta kucommunity yabo. Ngiyathemba abalapha ababonile ukuthi ulungise njani iwadi liyana. He has uplifted it to world class standards and we are very happy as a community ukuthi he took time to come back abuye koBulawayo azinike isikhathi sokuthi abelapha esibhedlela. Akone khonokho okuyikokudingwa ngama-patients lokuthi akungabe kuyini okungenza kube ngcono i-recovery yomuntu ofikayo lapha endlini.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Residents Association umnumzana Winos Dube laye ugcizelele amazwi kankosikazi Ncube.
Siyathokoza kakhulukazi, kuyasithokozisa njengecommunity yakoBulawayo ukubona izibhedlela zesempilo sezivuselelwa sisenzeka. Siyabonga kakhulukazi laba abakwenzayo and ngithi nxa ngikhangele bona iphupho lethu esilokhu esaliqalisayo ngo-2008 sithi we want to see the total restoration of Mpilo Hospital. We are glad with lokhu esibona ama-calls, ama-responses lokhu esenzekayo. This is really exciting, we are very happy.
Impilo Central Hospital yakhiwa ngomnyaka ka-1957. Imitshina eminingi kulesi sibhedlela ayisasebenzi, impahla eningi isiyingozi kuzigulane lezisebenzi. Inhlanganiso yeDumi International Foundation isebenzise inkulungwane ezingamachumi edlula athoba minwe mibili zamadola i-85,000 ekulungiseni u-Ward 6. Empilo Central Hospital kusukela namuhla isilezindlu ezimbili zezigulane ezikuzinga lezibhedlela zomhlaba. Umphathintambo wakoBulawayo unkosikazi Angeline Masuku kunye lomqondisi wempilo Central Hospital babonye kakhulu umoyo bethi kuhle akwenzileyo, yikho ukusebenza umuntu ekhumbula ekhaya lokhu akwenzileyo. iDumi International Aid ikhuphe konke obesekudala kuWard 6 yafaka impahla entsha lemitshina. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla le-MDCT libikwa liphakathi kokukhulumisana lelezanu PF kunkulumo ezilakho ukwenza ukuthi kuguqulwe isisekelo sombuso ukuze umnumzana Chamisa aphiwe indlu lezinye imfanelo eziphiwa umuntu oyabe esebenze kuhulumende njengempentsheni. Umongameli Emerson Nanga kwakuviki edluliyo uvumile ukuthi kuyakhulunyiswana kodwa kazange agcizelele. Abazi ngokwenzakala ebandleni le-MDCT bathi inkulumo ezikhona zikhona mpela njalo zigoqela ukuphiwa indlu lokunye okungezelelwa umnumzana Chamisa loyabe ekhokhela amalunga edale lephalamende ongewebandla lakhe. Lokhu kulandela impiko ethi eleBhilithani yilo eligqugquzela lokhu ngoba kukhona isisekelweni salelo lizwe ukuthi umkhokheli webandla eliphikisayo uyanakekelwa ngukhulumente. UChris Gandhi weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bekithemba Mhlanga. Waqale ngokumbuza ukuthi lokhu kusebenza njani kweleBhilithani.
Lo muntu oyabe nguye ukhokhela iqembu eliphikisayo uyaholiswa imali nxa ngingasaphambanisi kuhle, ngibona ingane kathesi yena ungani uyaphikisa lapha uJeremy Corbyn uthola imali engawa i-£175,000 ngomnyaka. Uphinde sikhangelele inani elingafika i-almost $200,000 American dollars. Uyaphiwa ulamahhofisi kulabantu osebenza labo ukuthi elwenzisini umsebenzi wakhe. Uyaphiwa abantu abamgcinayo i-closed security. Kuthi kunjalo uyanikwa amaphepha amaningi amanye ayimfihlo abonwa nguhulumende, abonwa nguye umkhokheli welizwe u-prime minister, laye uyawabona. Kuthi kunjalo kuleyinye inkundla lapha e-England, inkundla engaphezu kwe-supreme court, inkundla ujaji wayo oyihlalayo nxa ukuthi ihlezi leyo nkundla uyabe kuhlele uchalimana ngkhona kuyabe kunizovwazi leyo kuthiwa yi-privy council. Naye umkhokheli weqembu eliphikisayo uyahlala phakathi kule yonke.
Manje ubona ungani kungasebenza yini khona lokhu kungafakwa eZimbabwe phansi kwesisekelo sombuso?
Okokuqala okuyamele kwenzakale ukuthi sibe kwazi kube le more information ngatsho njalo ukuthi kanti bayabe befuna ukuthi umuntu lo ongothiwa ukhokhela ibandla eliphikisayo isikhundla lesi uyaziwe sithiwe engumuntu ophakathi ephalamende kumbe ngumuntu ongaphandle ephalamende, ngoba lapho ungathi uyakhanyela eBrithani lo okhokhelayo uyabe ngumuntu oyabe le ndawo yakho imeleleyo esingathi i-constituency oyimeleleyo. Kodwa ekhaya njengoba kathesi nxa singathatha okukhona kathesi uNelson Chamisa kala indawo ayimeleleyo.
Manje ngokubona kwakho akungeke kwenza ukuthi umkhokheli webandla eliphikisayo esephiwe konke khona lokhu egcine engasafaki izifiso zabalandeli bake phambili ngoba uyabe sesuda phelisile?
Ye, ikhona leyo leyo ngozi. Kodwa into yangikhona mfowethu sabe ngokuthi lapha sithe umuntu lo unikelwe amandla lawo lesikhundla lesi ukubana ashushumeze uhulumende, hathi ukubana asebenze ngani laye. Eshushumeza uhulumende okunjalo kuyabe kufanele ukuthi sibone ukuthi ushushumeza uhulumende hathi ukuthi ufuna ukumgenqula uhulumende, kodwa ufuna ukuthi ngilikhanyele ukuthi lenzani.
Lo mnumzana Bekithemba Mhlanga, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseBrithani. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMatinda Ndlovu useveze ukukhathazeka ngokungenelisi ukunqoba kweqembu lakhe kwimidlalo emithathu edluleyo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-Highlanders lihambe imidlalo emithathu lingenelisi ukunqoba njalo ngensonto litshaye ngelinkezi Platinum Stars ngethuka 1 nokuyimpumela etshiye umqeqeshi walo uMatinda Ndlovu edidekile ukuba kuqhubekani.
We're not looking towards such kind of results.
Ngiyakhangelelanga impumela efana lale, kodwa kuvile kube khona izehlakalo ezifana lalezi emdlalweni wenguqu ezidida lo mqeqeshi eswele incazelo.
Iqembu lebhosi lihlezi endaweni yesithupha engalanini imiklomelo lile miklomelo engamashumi amathathu lesithupha, njalo ngempela viki ezayo libhekane lomdlalo onzima lapho elizodibana khona leqembu leDynamo senkundleni eBarber Fields. Phezu kwengalane kule qembu le-FC Platinum lona elibhaxakulele uMtare City nge-6 kanya, njalo lile miklomelo ngamashumi amahlanu nathoba mnembili, ukuthi elengeziyile elihlezi endaweni yesibili lile miklomelo ngamashumi amahlanu lani. Endaweni yesithathu kule qembu le-Chicken Inn lona elibe ngujikilo bhanqa 1-1 leqembu le-Yata, njalo lile miklomelo ngamashumi amane lanhlanu, ikanti iqembu le-Triangle lona liyale lokhu lisendaweni yesine lile miklomelo ngamashumi amane lanye, loba nje linqotshwe nge-3 kanyange le-Chapungu. Ngaphansi kwengalane ikhuba liyala lokhu litshona kumaqembu athele eShapane Mine kanye leLebulawayo City, wona ale miklomelo elitshumi lanhlanu iqembu ngalinye, njalo eleShapane Mine litshaywe ngeleZPC Kariba nge-1 kanya, kuthi eleCity lidliwe nge-2-1 ngeleDynamos. Amanye amaqembu ahlezi ngaphansi kwengalane ngabalisa eleMtare City yele miklomelo elitshumi lathoba mnembili kanye leleNicro uthi ele miklomelo ngamashumi amabili nane, njalo elinqotshwe nge-2-1 ngeleCapes United. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singakehlukaningi esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abanqobe kukhetho lokudinga amakhansila edolobheni leHarare bafungisiwe ukuqala umsebenzi namhlanje, njalo bahle bakhetha umeya lomsekeli wakhe. Umongameli Emmerson Mnangagwa usencome eleChina ngokusebenzelana lamazwe akuzwekazi le-Afrika agoqela eleZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau murimi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.